ukuthatha ngapha ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ePhalamende okuthiwa ama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Ngibona ingane ekucineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwadrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi uletha ebomvu kumbe i-blue kumbe eyellow kumbe emnyama. There are very few colors for amatayes, wonke adlalile somewhere kuna lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba le-ruling enjalo, ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi, a plain tie eyellow kayingeni khona lapho, kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe-ke golide wakwaba edalela ePhalamende, uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho, uyamzwile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uchaza phulu uze Leonard Econic njalo eyi-law officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa awenza umthetho njalo aphinde abe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi sonke ukubana i-TPC iqala ihle yaregista ukhala yelo waba yisimbu yabo eparty, so to say. Bahle bathi bona yellow fever, yellow is everything. Waba yinto okuthiwa isiyinto efanana lokuthi kodwa yi-identity yeparty ye-TPC. So-ke ukuthi kuba nzima ngabo kodwa bekucungule kona ukuthi nabeku-analyze ukuthi bebona hayi, this is one of our sort of logo now, ngoba talking about i-TPC, you talk about yellow. Noma thina ikundleza kuzanipefisa amakhala amaningi red, green, yellow, lalokhu lalokhu asikaze siwafake siwathi nanga ngamaphathi ey'ndlela ozinethu siyakugqoka nje lokho balungisa ingane ebuyiyeni kuyi-red ibuyi-green akula ndaba lokho. Kodwa u-TPC specifically ufakile ukuthi uyellow ngewabo bama ngoyellow bathi yellow everything bonke sokuyellow nxa begquluma bebesinganjani. So pho-ke nxa sebengeni imvulyana ute August awuya indlu engamelanga kube nokuba ndlulana iweza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela kuhlangothi lokuhlala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulishona kumbe liNdebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe. So pho-ke kuyini okuhlungu bomhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo.
Isimboli ye-TPC ubuso bukaNelson Chamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi i-MDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi i-ZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke lelo imbala. So wena ubona ingazani ama-members of parliament ezanu agqoka amathayi angumhlobo bayo. Nanga umbuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho mbona ingazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-TPC ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplane le flag le-ZANU PF kumbe lama-emblem lama-logo ngibona ingani akusiyonto ekuhambelanayo. Ithayi mina nginje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu, ngilethayi eyelo. Mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngisiye ePhalamende the other day. Ithayi eyi-orange kumbe eyi-pink angilayo bani. Ukuthi ngeforce wangathesa ukuthi ngiyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo. Ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules. U-speaker of parliament usebenzisa umbono wakhe kuthiwa yi-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo. Nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapha.
Khonapha ke golide
asihambeni ngezinto ezi-neutral ezingenankulumo ezingenakudinga ukuthini. Njengoba ngithini ithini zalo paper zange zirejiste any color as our color, but i-TBC have made it very clear
siyakuzwa kakhulu golide kuba khonapho ke ngamafutshane babaphula.
Ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo, konke iyelo everything. Bone ngani uzwisisile i-TBC.